Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Bukanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Kweze kuseni namuhla izikolo ziyavulwa namuhla, abazali bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadalela abantwana, kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi phezu kweholo. Kambe umongameli yamasoni Mnangagwa engaba esezimisele ukukhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla elizweni jikelele, abazali abaningi bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadalela abantwababo, kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu. Kubika obathabile Masuku.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu, kanye leyempahla zesikolo ezigoqela ama-uniform lokunye kokusebenzisa. Ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethula kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi si lokudana kakhulu ungasivula izikolo, isimo somkhono misinje, intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli. Ngokunjalo ke ngeke kumangalise ukuthi ababalisi bagcine beke phansi izikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengi imzimba.
Abazali bathele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele i-uniform, kukhwele amabhuku, kukhwele ama-ballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi ibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo. Umnumzana Admire Ngwenya, ongumzali olomntwana ofunda ihlala esikolo, uthi imbadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Ngini problem enilayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe? Into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Mambuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile. Okufethi ukuthi nxa abantwana besikolo kumele badle isinkwa sikhwelile, so akwenza ukuthi behlise ifees. Kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kathi singoba ifees ebiku 400 and something yakhwela kathi siba yithi 1200. Angikwazi vele ngawubiza ngithi kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele esikolo.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kambe umongameli yamasoni Mnangagwa engaba esiyekethisa na kudaba lokukhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa? Lo ngumbuzo iningi elisele lizibuza wona ngempela sonto ngemva kokuba uMnangagwa elobe enkundleni ye-Twitter ukuthi kumele uZulu akhulumisane njalo asebenze ndawonye ekwakheni ilizwe. uxwayise njalo uZulu ukuthi alandele umzekeliso kaMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Yena athi wayebambanisa abantu njalo elithanda ilizwe lakhe. Abanye bathi amazwi la atshengisa ukuthi uMnangagwa usephelelwe ngumphako njalo usefuna ukubambisana indima loTshamisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaTshamisa uDokotela Nkululeko Sibanda. Waqala ngokumbuza ukuthi kukhona na ukutshaya amanzi kudaba lwenkulumo lezi.
Well, akukho ukukhanya ukuthi izani sizwisise ukuthi indaba yokukhulumisana kwamabandla iqakathekile njalo iye ngalungisa umkhonomi. Kodwa siyabona ukuthi imbiko evela kuma-economist amaningi kugoqela labe-African Development Bank itshengisa ukuthi abantu bathi kakube lokukhulumisana lokulungiswa kwendaba zombusazwe ukwenzela ukuthi umkhonomi uthole ithuba lokusukuma kumbe lokuthi ungaqala ukukhula.
Yena umongameli Emmerson Mnangagwa useke wazama yini ukukhulumisana lomnumzana Tshamisa?
Hayi, ngakukabi khona usegcekele okungakhulunywa ngakho ukuthi useke wazama ukukhulumisana lo President Tshamisa. Esikwaziyo ukuthi President Tshamisa ulokhe eqhubekela phambili ngokukhuthaza esicho ngendlela yokuthi ukukhulumisana lokulungisa zombusazwe kukhanya kuyiyo indlela eyodwa engalungisa umkhonomi welizwe leZimbabwe.
Sike sezwa ukubana bakhona abezokholo abazama ukuthi bahlalise umnumzana Tshamisa lomongameli Mnangagwa. Kuhamba njani kudaba lonolo?
Besebezamile okwesikhathane eside. Siyakwazi ukuthi inkundla yeZimbabwe Churches Council ikeyaza ezTC ikeyazama kakhulu yenza ekade kuthiwa ngama-national breakfast meetings. Kodwa siyazi ukuthi eyokugcina upresident uTshamisa wahamba watholakale khona. Upresident Mnangagwa wakhanya engabuyanga wathumela abantu. Ngiyazi ukuthi basazama ukuthi kungabe khona kuyaqhubekela phambili uDube Silalo. Lokuthi uPresident Mnangagwa akafuni ukukhulumisana lo President Tshamisa, ulokhe zama ukuthi afuqele indaba yokukhulumisana eceleni ngokukhulumisana nabangani bakhe abafana nabo Professor Maduku labo labo mama uMakhulu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Tshamisa umkhokheli weMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Abazingo kwenzakala emadilini aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties bathi kuyadanisa ngoba kuveza sobala ukuthi abantwana sebengumhlambi kazelusile ongelalo ikusasa elihle. Abanye babantwana laba inengi elilabazali abasebenza kwamanye amazwe babotshwe ngomgqibelo kobulawayo. Beseteswa icala lokunenga umphakathi lokusebenzisa izidakamizwa. Umthethwandaba kamantshi ukhulule abanye izolo kwathi abanye balokhe bevalelwe esitokisini. Abanye bagwetshelwe ukwenza i-community service. Abantwana laba babikwa beqoqa amadili ikakhulu nxa isikolo zivulwa kumbe zivalwa lapho abasebenzisa khona izidakamizwa ezifana lensangu, bephuza utshwala njalo baye emacansini nje kungabi indaba zalutho. Umabhalane wenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo e-Progressive Residents Association umnumzana Thembela Lidube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokwenzakalayo kulawa madili.
Okwenzakalayo lafana na kuthiwa kwezinye indawo kuze ungene i-password, kumele ube le-password. Nxa beyi-organize abanikana i-password yabo bona ukwenzela ukuthi nxa ungene ekhombini bayakubuza i-password. Nxa ungayazi kusho ukuthi awusuyowafa. Nxa ufika khonapha endlini bayakubuza i-password yabe singesithule yokungena endlini. Nxa ungayazi kawusuwomunye wami. Then kwezinye indawo kuthiwa nxa kungenwa umthetho wakhona ukuthi endlini kawungeni ugqokile, ungena vele usumuntu ukuthi nxa sokufikela phana ke ngasokhetha lawo majaha osokumele umuntu abelalo ngoba kaya sokusiba ngama-partners laphana sokusenziwa ukuthiwa yi-spin ebok uza round isimbodlela ingakhomba la emkhombileyo nalowo muntu ongumfana abafana baye behlezi benza isigombolozi kumba amankazana enza isigombolozi imbodlela leyo ingaqondana lo bezithi umlomo wakho ungaqondana umuntu lowo ngunye usosiba ngowakho yena majika imbodlela kuye kwaba abanye behambe emabrijini uyakubona i-s o s ngale kula mabriji ezitimela laphana ngamanti uye uc e lapha bebefika abanye khonaphana kukhotha ukona pana mankaza na vale uso ngezikedi bakhothana maybe befike ngayi 2015 then abafana baye lokhu bebuya ke uyabe ebatesta wonke amantombazana lawana the border ukuthi ungubani wabungakwazi njalo njalo
basebezithethe lezo zidakamizwa kumbe bakuthanda bakwenzayo bafuna ukubona ukuthi kunjani
lokho vele abantu bakulungisa bengakaqathi izidakamizwa so ngezindlela sinaza ke sibheme izidakamizwa sidile izivivenza bebe bale ngqondo enjalo vele izidakamizwa nje ngezokuthi kube sokuyi icing on the cake
njengoba sibona ukuthi kulabanye abaleminyaka engamachumi amabili lanhlano 25 esingathi ngamadoda asekhulile lapha engabe ehlukuluza abantwana
i-element ye-abuse ikhona but bona ba-abuse wabona bakubona ngani kuthiwa yikukholisa nxa sikhuluma ngento leyi singacabanga ukuthi ngabantwana kuphela bakhona abantu abadala abayibo abapha bona laba abantwana imali andiyakubona ikakhulu abangamantombazana then at the end of the day umntwana wana nxa sethe wathatha lezo zidakamizo lwana umuntu uyabe semu-abuser literally ngoba nxa uthi uyabe njani uyabe engakwazi akwenzayo yena njengokuthi bekukhulunywa ngokuthi lo mntwana wale 13 years but bephakathi khonapha so antwana umntwana wanxa yele 13 years esenikwe lo tshwalo bangathi bubona buphuma kumabona kude inkalaka sembodlela lezitana nxa sethe wadakwa kambe angabe kwenziwa uyabe kwazi yini but uyabe kwazi ngulo mdala uyabe abuse bakhona bahamba vele bele njongo yokuya-abuse bakhona bahamba bengakwazi ukuthi baya-abuse
kambe ukuthi laba babagcinileyo ogogo oyisemkhulu obabakazi bayakwazi okwenzakalayo
abantwana bahlakaniphile ikakhulu nxa ehlala labantu abangasebo bazali bakhe abadirect uyaphuma babezizathu ezijeneyo ngifuna ukugijima ngedorobheni ngiyedinga lokhu kumbe abanye bayabhadayo ama-holiday schools ukuthi umuntu abefunda uyakusebenza konke kokana kuyizinto lokhana ukuthi aphume endlilile ngikhuluma nje nge-weekend abanye bebehambile kibo Winderman abanye behambile kuthiwa yi-rest camp ngale nxa ungantu uhamba ngo-post road bebekhona ana abane ngolaba banjweyo vele babanjwe sebevela khonale sebebuya edorobheni ukuthi sebezotshengisa abanye ukuthi bona bahlakaniphile sebedakiwe basebebanjani
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulo isifazana osedonsele umeli wemperengwa North etalele Parliamente umnumzana Tafanana Joe edinga ukuthi amhlawule imali engange $30,000 ngoba esithi uJoe waya laye emacansini wamchitha ubuntombi wasesala ukumlobola lanxa nje wayethembisile. UJoe lilunga lebandla elibusayo eleZanu PF. Inkundla yezimlife.com yona ithi kulezimbamgodi eziyisithupha ezisatshelwa ukuthi zingaba zifele engozini yokudilika komgodi weNugget Mine ematopo lapho ebezigebha khona igolide izolo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ndinjani basakazi abahle, mina igama nguPaul Mbadana Ndlovu, abanye bangazi ngokuthi nguPhosikayi. Ngokuhlala ngihlala eJohannesburg ngomsebenzi, kodwa ekhaya ngibuya eFlabus kukudla umnyama mahlaba ayithwale endaweni yase-Wanesu. mina ukusendlizwe namba lalelimbe ngithi mina mhlawumbe ngithi la embuya khona kunemayini mani le bayibiza ngokuthi ibhinyaphi mine. Ibhinyaphi mine le iyasebenza, isebenza kahle mpela, iyanikezwa amaChina. AmaChina enza imali enhle kakhulu, but uhlupho esinalo thina singabahlali bakuleyo ndawo enenotho leyo yegolide elithathwa ngamaChina, kasila mgwaqo okuthi ungakhona even uhambisa ibhasikili kuleyo ndawo. Kodwa ubuhlungu kubana amaChina athatha umnotho wakithi kulani ndawo. I-government ayizehluphi lokuthi ingenele, mhlawumbe ukuthi amaChina lawo iwaforced ukuthi kungenani, athuthukise phela indawo leyo, asebenzise leyo mnotho awuthatha kuleyo ndawo ukuthi at least abahlali bakuleyo ndawo bavune labo kuncane kulowo mnotho otholwa ngamaChina. Kodwa lutho, asitholi lutho next. Umuntu uma egula uyaswela ukuthi ungamthwala kanjani, even unenqola or unemoto uyakwazi ukuthi umuntu ungamthwala kanjani umhambise esibhedlela ngenxa yokuthi awuna mgwaqo, akuna lutho. Kodwa amaChina ayenza imali enhle kabi kuleyo ndawo yakithi. Yikho mina osenhlizweni yami and ngibuhlungu ngalokho. Ngiyabonga.
Mina-ke igama ngubhayelo, ngihlala e-South Africa. Njengamanje into esibuhlungu kakhulu umsakazi ukuthi njengamanje kulama-election la azoba khona ukushana kusasa. So into ebuhlungu kakhulu amacembu la akhampenayo, akhampena ngokuthi bona bathembisa abantu ukuthi mahayi bengawina bazoxotha abantu bangaphandle bababisele emuva back to abantu abangenama-papers ayinabo. Manje into ebuhlungu umsakazi, akekho umuntu ongaziyo isimo saseZimbabwe especially namazwe nalawa omakhelwanethu, ngoba nathi masinohlupho ngale Zimbabwe angithi siwasifakekele lapho. Nabo kusakaza okungenzeka kuvuke ilizwe leli kuvuke sekunjani eZimbabwe, bazothanda ibabaleke mhlawumbe iZimbabwe sekungcono babili beyiZimbabwe beyiqashe iZimbabwe. So bangathi bona uma bekhampeni abakhampeni ukuthi ama-foreigners sizowabisela emuva, abakhampeni ngendlela e-right izosilisa abantu umphakathi wala e-South Africa, ukuthi wakhampeni ngabanye abantu ukuthi ngavuthe iqembu elithize thina sizokwathi sizidudulele abantu abasibabisele emuva. Le nto abayikhulumayo ayikho right. Sinje singama-foreigners izosibuhlungu kakhulu ukuthi manje pho masejikelwa ngabantu abangomakhelwane bethu, thina sithi yibo masekuzima socasha kiwo basijikele nabo bathi mabingavukutela mina zoxotha ama-foreigners abile emuva. Izosibuhlungu kakhulu ngoba i-South Africa siyibona njengelizwe elingomakhelwane wethu kakhulu eZimbabwe, ukuthi siyakwazi ukuthi sithole usizo. Nabo kusasa monga abalento embi behlelayo bazothola ukuthi nabo bahambe beyicashe eZimbabwe, ngoba impilo yaziwa ukuthi kusasa kuzoba njani, ngoba kunje nje kuyavotwa lulokushana kwakusasa. So into le bayikhulumayo le abakhulumi beyinanzele ukuthi ayikho right, iphatha kabi abanye abantu, ngoba sonke singama-Afrika, singabantu abamnyama sonke. I-South Africa le ilizwe labantu abamnyama, iZimbabwe kuyafana ilizwe liyi-one. So le nto abayikhulumayo le izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi bazoqakathekisa abantu ababuya from overseas bethi ama-investor. Thina umakhelwane babo lapho basuke next door lapho basibize ngamanye amagama abuhlungu kakhulu axazulayo. Ibuhlungu kakhulu into abayenzayo le, cela ukuthi ngona uma bekhampeni abakhampeni ngendlela ezi-right, uma bethembisa abantu bathembise umphakathi ngendlela ezilungileyo, akuthi bathembise abantu bakhampeni ngokuthi ngona abantu basuke ngaphandle sizobaxotha sibabise ngamakubo. Ayi-right-anga le nto le, ngoba impilo iyatshintsha kusasa kuyavuka kuso kuzokungeyo into ezimakhulu ukudla eZimbabwe la badinga ukuthi bayiphephela leZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu msakazi wami.
Bajani basakazi be-Studio 7 labalaleli bethu abahle, lapha ngithanda ukukhuluma ngendaba yomnotho wakithi elizweni laseZimbabwe. Uhulumende eqinisweni udlala ngabantu, umnotho ugugudekile, izinto zikhuphuka emini nasebusuku, akananyembezi nabantu. Abantu sebezwele bayahlupheka, sebeyiziphephela emazweni ahlukileyo bezama ukudinga impilo ngenxa yalokho sokusenzakala. Kubuhlungu, ngakho siyacela ukuba uhulumende makabe nonyembeza nabantu abazwele phezu kwalokho ababhekane lapho. Manje njengoba manje sikhuluma, imvula yikho, imisebenzi yikho, ikusasa yentsha ikuphi khona lapho? Sicela ukuthi khona kufake emqondweni yakhe lokho, angakhayeli ukubusa kuphela kodwa akhanyele ikusasa yabantu bakhe ukuthi khona iyakuphi, bayophephelaphi, sizoba iziphephele kuzobe nini. Akanawo yini unyembeza kubuhlungu lokhu bakwethu? Anginawo maningi, but into engichelayo khona uhulumende makavusa ikhanda akuahluzisise le ndawo ukuthi ivele kahle kahle angayilungisisa kanjani. If ehluleka kanikeza abanye ithuba bezame nabo into enkalakatha ukuthi ilizwe lithuthukise phambili ukuthi ngubani obusayo hhayi akukhethelekile kodwa sicele inikeza abanye ithuba ngoba lokho okwenzakalayo kubuhlungu ungakhethelekile ukuthi ngubani ungabe kumbe usephalamende ngabe kwezomabutho ngabe kwezokufundisa kumbe ngabe ungumuntu nje kazane ohleziyo siphile kabuhlungu mina ngibuya esigabeni sekhese ngiyabonga.
Bogebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawo uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.
Yebo, msakazi omuhle. Igama lami nguMike Hove. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngodaba lwamadili aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties. Ngempela viki kuboshwe abatsha abatholakale begange emadilini la. Abanye bebenatshutshwala kulabanye njalo abakade behabula izidakamizwa njalo besemacansini lamantombazana. Omunye wamankazana la ule minyaka elitshumi lantathu. 13. Amapholisa athole njalo amaphilisi asetshenziswa ngabesilisa ukwenyusa umdlandla wocansi okubizwa ngokuthi nguvuka-vuka. Kuyini okwenza ukuthi abasha baqoqe amadili la? Kuyini okumele kwenziwe nguZulu okungavimba lokho? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Olethulela izindaba zekuseni yimi uNtungameli Nkomo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga ebandla lamademocrats eMelika athi yasevuselela uphenyo lwawo phezu kwendlela uhulumende kamongameli Trump aphatha ngayo ingozi yesiphepho esehlela ele-Puerto Rico ngo-2017. Amapolisa akwele-Pakistan athi yasebophe izizalwane zakwele-China ezilitshumi ezetheswa icala lokugqilaza abesifazana bakwele-Pakistan zibabamba ngamandla ukuthi bathengise imizimba. Odinga ukumela ibandla eliphikisayo kwelemelika kukhetho lukamongameli elamademocrats umnumzana Cory Booker sethule uhlelo athi uzalulandela aqede udubo lokubulawa kwabantu ngemibhobho mahlayana emelika enganqoba kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Imbhobho ithengwa kalula emelika njalo udlakela lubhahile. Kunzima ukuqeda udubo lolo ngoba akula kuvumelana phakathi kwebandla elibusayo elama-Republicans leliphikisayo elama-Democrats. Zikhona izimuli zeZimbabwe esezilahlekelwe izihlobo emelika kudlakela lwemibhobho. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson sambuza ukuthi ubona amademocrats ephumelela na.
Le indaba enzima kakhulu, angiboni bephumelela noma mhlawumbe kungaba khona ngathi mhlawumbe i-impact engaba khona ngemizamo yabo, kodwa angiboni bephumelela ngesizathu sokuthi imigobho belapha kwele Melika iminingi kakhulu esezandleni zabantu esemthethweni lekho emthethweni. Njalo nesukile ezidlulileyo lapha esike sabona khona xa kusiba khona inkulumo mpikiswano yemibhobho, ubuthole ukuthi ukuthengiswa kwemibhobho bekuqansa. Abantu becabanga ukuthi mhlawumbe kuzavalwa ukuthi kuthengiswe imibhobho, njalo ukuthenga nje wena umibhobho ezitolo zombhobho kulula kakhulu, kufanele ukuyathenga isinkwa. Ngakho lokhu sokwenze ukuthi kugcwale impopo eminingi kakhulu ezandleni zabantu, njalo ingananzelela abantu abaningi abalempopho lasemelika. Uthola umuntu engenampopho owodwa, kuthola ele mpopho engu-12 abalempopho eminingi. Ngakho angiboni ukuthi baza kwenelisa nje ukuthi babe le control over impopho.
Ikakhulu imibhobho elamandla kakhulu, thola umuntu ele AK-47 engumuntu nje engayisebenzisa empini, uyabe eyisebenzisana, uyabe eyithini?
Khona ungathi uyananzelela babumkomo, umbhobho vele yisikhali sokudubula umuntu, singakunanzelela. Njalo abantu abaningi abalempopho laba ngabantu abahlala emadolobheni, njengoba imeli kakulo idolobho singathi i-developed country, abaningi bahlala emadolobheni. Ngakho isizathu sokuthi bathole impopho emningi kangaka yini vele? Khona inhloso embi lapha, akula nyamazane ezingelwayo. Abantu vele babe nenhloso yokufuna ukudubula, babemele lelo thuba lapho abangawusebenzisa khona umpopho wapho, ngoba umuntu kangeke athenge impopho izile mningi kangaka ahlale naye ingadubula ingasasebenzanga. Yikho kwenza indaba leyo mpopho ibe indaba enzima kakhulu mpela, ngoba sinanazelela abantu ababulawa yimbhobho lapha baningi kakhulu.
Nxa sikhangela ukubana umbhobho eMelika ungani uyingxenye yeculture yabo, yemvelaphi yabo, yemkhuba yabo, ubona bengathola usekelo yini bona bebandla lamademokrats bengagijima ngendaba yokufuna ukwenqabela ukuthengwa kwezikhali eziyinkosi?
Kungenzeka ukuthi baluthole usekelo, kodwa ngibona lokhu kunzima, ngoba lalabo abayithengisayo imbhobho ingaba lehungahunga elithi bona labo abayenzayo bayafaka ngathi okuncane kumbe ngithi inkukhu kubona laba abakupolitiki, ukuze izinqumo zabo zokwenqabe or zokuthengisa kwempopho zenzakale ngendlela elenzuzo kubo. Ngakho ngeke bavume ukuthi impela impopho kube lula ukuthi phambi kuvalwa nje bona beyithengisa. Yikho njalo ungananzelela kulabanye abantu asebenze bekwazi ukuzenzela impopho nje ezindlini zabo, sebezikhandela impopho emzini yabo esebenzayo. Ngakho ngiyakuthezelela njalo kunzima ukuthi baphonge ukuyiqeda nje kalula le ndawo.
Ngitsho abantu abahlanyabe ngaze beqhubeke bebulala abantwana esikolo ngemibhobho, bedubula abantu kumamozi lapha kusifa abantu abaningi.
Ungakunezelela Msinkomo, ukudubula abantu nje emamoli kumbe ezikolo sokungathi kuyihobby ngesilungu, sengathi kuyihobby lapha emelini.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Sanibonani emakhaya, lingaba linjani koBulawayo, Gwanda, Plumtree, Harare, Cholocho, Vukani, sokusile. Nazo sanibonani inamba ehlanyayo le abasanda ikhipha, siza kuba labo ke kuhoza Friday emalangeni njalandelayo. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili ngamafitshane. Isikolo siyavulwa namhla, abazali bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhatalela abantwana, kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Hayi ke kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowafast 7. Zikhona njalo eze kuseni, hlanganani lami kusasa ngowafast 6. Olivalelisayo ngwentungamilinkomo litshone kuhle.